So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 5 kuNkwekwezi 2024 ngokhiphi Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Umuntu vele abefuna ukukhulumela kubi ngelizwe lakhe kuyabe kuyini kubangelwa kuyini. Akumelanga akhulume kubi ngelizwe lakho ngoba yilo lo dollar kumele ukhulume ngokulakha.
Kulabantu asebephanyeke edalele High Court becela ukuba kuhlolisiswe isiqa somthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act ovimba abeZimbabwe ukuba bakhulume lamanye amazwe ngezitshengiso zenotho.
Uma ngihlangana lo muntu kumbe ngweVenezuela abe sesixoxa ngokuthi alina liphila njani kanti laphile ngathi lizinyamazana kini kwenzakalani kube sekuthiwa licala ukuthi kumele ngikhotshe.
Kodwa abaphikisayo bavumelana lokwenziwa ngabafuna kuhlolisiswe umthetho lo. Salethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kulabantu ababili ababambisana lenhlanganiso ezimeleyo abacela ukuba idalele High Court lilawule ngesinye isiqa somthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act esithi kumele kujeziswe abeZimbabwe abakhulumisana lezizalwane zakwamanye amazwe ngokufakela ilizwe leli isijeziso zenotho lokunye. Inthathele zindaba umnumzana Valentine Maphonga lobaita moyo muZulu ababambisana leVeritas bafisa njalo ukuba kuhlolisiswe isigwebo esifakwelwa labo abephula umthetho lo abalakho ukugwetshelwa ukulengiswa. Bathi esinye isiqa somthetho lo ngasikho emthethweni ngoba sivimba abeZimbabwe ukuba bexoxisane labo abanye amazwe ngendaba ezitshiyeneyo langezithetho zenotho. Unkosikazi Virginia Mabhiza okhokhela uhlangothi lwezemithetho ole Attorney General's Office uthe kakaphiwa amaphepha ahambelana lodaba lolu. Ukuze sihlaziye okudingwa ngalaba abaphanyeke udaba lolu emthethwandaba, sixoxe lo mnumzana Joseph Juma ofundela ukuba ligqweda njalo omele iphelandaba jabalala edale lephalamende ekubandla leZANU-P F.
Umuntu vele abefuna ukukhulumela kubi ngelizwe lakhe kuyabe kuyini kubangelwa kuyini. Akumelanga akhulume kubi ngelizwe lakho ngoba yilo lo dollar kumele ukhulume ngokulakha.
Ngodaba lwama-sanctions kumbe umuntu ezethi xa kunjalo ngcono phela kufakwe izithetho zenotho abantu baphakelwe bolabo ukuthi babephula umthetho kumbe bavimbe ezokhetho.
Okungalunganga yikuthi umuntu akhulume ngokufuna ukucelela ama-sanctions elizweni leZimbabwe. Kuyabe kufuna ukuthi wona ukhulume ngokuthi khona uvikele njani ilizwe lakho ukuthi lingafakwe ezithethweni njengazona lezo. Yikho okubalulekileyo khonokho, yikho kumele kwenziwe ngumuntu othanda ilizwe lakhe.
Kodwa kulesinye isikhathi phela golide esibona ukuthi umuntu uyasezondile ethi akuyenziwa phela lokhu bajeziswa abantu lakho. Kuyabe ungaqondanga khonokho.
Funda ukuthula uqale ube right, usukhuluma usu-right ngoba isikhathi eziningi sikhuluma nxa sithukuthele ugcina usuphambanisa usenza into ongasongiphinde uyibisele futhi. So njengoba ngisitsho mina akula muntu elizwe lakithi eZimbabwe la omele abone ngathi ulelilungelo elokuthi afuna ukuthi iZimbabwe ijeziswe. Ungabona umuntu onjalo ukuthi uthi vele hhayi kule nkinga khonapho.
Umthetho wokuthi nxa ungawona bakuthole ule cala babe sebekugweba ukuze ulengiswa phela kuthiwa hhayi uwenze icala inkalakatha kwafana lokuthi ubulala umuntu kumbe kade uzama ukugenqula uhulumende. Kodwa vele akuhambelani lokho, kumele kususwe lokho.
Umongameli wethu he has been advocating ukubana kususwe isigwebo sokubulala umuntu. So leso sigwebo lesibona ngathi phalamende kathi esisho sikhuluma izaba le public hearing ukhumisa udaba lolana sikhangelele ukuba na into ye death penalty isuswe ingasabi khona kodwa ke umuntu ofuna ubanilizwe lakhe elijeziswe ngama sanction lezinto ezinjalo vele asho umuntu omele ahlale phakathi emphakathini wabantu umuntu vele olungelele ukuthi ahlale jele kuphela kodwa i death penalty hayi umongameli laye ukhanya uyalwisa sentona ikhitshwe ngayilungana.
Lo ngumnumzana Joseph Juma ofundela ukuba ligqwetha njalo umele iphela ndaba jabalala edala lephalamende ekubandla leZANU-PF wexoxa leStudio 7 ekobulawayo. Sixoxe njalo lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso yeFreedom Alliance.
Ngibona kuyinto eqondileyo ukuthi bakuveze khona lokho njalo kuzaba yinto yokubonisa izigwenxa zikahulumende
kodwa lapho elikhona khonapho eSouth Africa lapho osebenza khona uyesaba yini ukuthi ukhulume leziphathamandla zikahulumende kumbe abanye abantu likhulume ngezombangazwe kweZimbabwe
asesabi lutho babudube nxa sisemsebenzini kwesikhathi kumbe yilunch khonaphana sizathatha i-ANC sicazulu lesiyibeke laphana sithathi i-EFF senzo okufana sithathi DA futhi angeke uzuthole kumbe sesizondana emsebenzini ukuthi sikhulumeni ngalokho labo baza kuxoxa ukuthi khona kade kulesikhathi sikaMgabe bathi indaba ekaMgabe lo sekhona liyabehlula lebizo lakho kulibiza abaphongo ukuthi osekhona so yinto eSouth Africa nxa kuthiwa khona umuntu ukhululekile yikho khona lokho engicabanga ukuthi impi yenkululeko yayilwelwa into ezifana lazo yalezi hayi lokhu okweZimbabwe ukuthiwa kumele ungaxoxi lomunye umuntu khona apha nxa ngihlangana lomuntu kumbe ngweVenezuela abe sesixoxa ngokuthi alina liphila njani kanti laphile ngathi lizinyamazana kini kwenzakalani kube sekuthiwa licala ukuthi kumele ngikotshe antsho abona kuyatshengisa kanti vele kasikakhuli ngokwezombusazwe kasikakhuli ngokwezomnotho asikakhuli ngokobuntu nje kuphela kuyinto edanisayo kakhulu ukuthi after having independence over 40 years kodwa lokho sisacaba ngendlela engathi ubuchopho bethu bubuhlungu ngalindlela kuyayangisa kakhulu lokho
kwenza kuyini ukuthi kube lemthethweni
imithetho enje babudube ikotshwa kuSmith uSmith futhi azabe ngcono babe busy besithi ngakube lama sanctions izani yona le ngesikhathi sikaSmith kabazange babulawe so ke uyabona ukuthi lapho esikhona nguntando kayiphiliswa abantu laba bathe bekhipha uSmith basebekopa ukuthi hawe izigwenxa zikaSmith zimnandi lati kahle sihambe ngazo bechama bataka Smith nalawana lokho esisi iZimbabwe ilokhu ingakakhululeki yikho khona okutshengisa ukuthi ayikakhululeki akukhulumeki kakulati lokuzena imedia ivaliwe yonke into and ihistory will judge these people kumele ukuthi bengabanye abantu ngicabanga ukuthi kuyimi bengingayangeke ukuthi kanti kuhistory kuzatwilizwe leli lathola independence 40 years kodwa kungavunyelwa ukuthi umuntu asole into ewrong nxa kulama sanctions why should we not be able to kukhulume ngawo ukuthi kanti alethwe yini asihlupa njani angakhitshwa njani kumele sithule kuphela sivale umlomo sibe izimumu akusebenzi okuyinto lokho kutsho ukuthi bazasibulala sonke basivalele sonke ilizwe lonke lwanele uyikubusa bani khona lokho yikukhokhela bani abantu khonokho lokhu kuyayangisa lokhu babudube lokukhuluma ngakho kuyasiyangisa yikuthi ayikho into esingayenza very embarrassing.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ngunobhala jikelele wenhlanganiso yeFreedom Alliance kuxoxa leStudio 7 eseJohannesburg kweleSouth Africa. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abamele ele-Israel eHamas baqhuba umhlangano wokuzama ukuba amacelela amise impi yaqhamuka nyakenye njalo kukhululwe abathunjwa iHamas ngesikhathi esifanayo. Kubikwa ukuba ele-Israel selibulele abantu abedlula inkulungwane ezingamajumi amathathu lasilane 34,900. Ele-Ukraine lithi ele-Russia selibhidlize idolobho elisesabelweni seDonetsk ebeliphethwe libutho lakulelo lizwe. Lithi ele-Russia lizama ngamandla wonke ukuhluthuna indawo eziningi. So isikhathi sezamasiko.
Sigcina amasiko wena.
Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla sixoxa lomnumzana Mavela Sidube, ingcwethi kwezamasiko esintu.
Salubonani balaleli emakhaya. Lona ngumambelasi umkhokheli ozalwa intombi yakwaNdlovu magajeni kuyabenyathi ubaba kungudu kumthembo ozithembayo namhlanje ngithe ngizothanda ukuba sixoxe kakhulu ngesimo sezulu ukuthi kanti endulo okhokho bethu bebesenza kanjani ukuze izulu line ngoba sibona namhlanje ezweni lakithi alikho izulu alini izulu abantu abaningi bayazibuza ukuthi kungabe kuyindlala na ikanti ke mina ngithema ngokubhekisisa ngikhangela ngiyakhangela ukuthi haa kanti okhokho emdulo bebesenza kanjani konke lokhu kuhambisana lesiko kusesikweni lakithi singabantu abamnyama ukuthi bekusiyiwa emtolo lingakhumbula kakhulu bakwazi ogogo nabomkhulu ukuthi bekuyiwa emtolo kuhambe kuyocela izulu kodwa namhlanje silulutsha asisakwazi konke lokhu
singathi kwenziwa yini konke lokhu Dube
ngenxa yokuthi sesawalahla lamasiko izulu kalisani bekuyiwenjelele kuthiwa kuyocela izulu zifike zitshaye khalingungu begide amahosana begide makugidiwe besuke enjelele izulu liyona kodwa namhlanje akusayiwenjelele bekuhanjwa kudala abantu abadala kuyeklinwa izihlahla lezi ezatshaywa lizulu kusathiwa inkosazana bekwaziwa ukuthi ziyahanja amathambo wonke laba bamba begama izihlahla lezi zitshiswe igana liklinwe kucentwe lapha kube kuhle kudojwa amathambo ingcekeza yonke esegangeni kuhanje kuyecela izulu izulu line kodwa namhlanje alikho abantu bayafa indlala ngisalijahe lisacathulayo bengicela ngoba lilalele ukuthi asikeni sikhangele ukuthi kambe kungakwonakelephi singabantu abamsuntu abantu abamnyama silahlile amasiko namhlanje izulu asisaliceli asisakwazi nokuthi kuyacela izulu bakuphi ogogo bebehamba besiyenjelele bakuphi abadala bebehamba besiyenjelele bayocela izulu namhlanje izulu kalini kasiboni lutho indlala nje kuphela sibuzana ngapha nangapha kodwa kudala bekusenziwa isintu izulu line konakelephi sizwe esimnyama sizwe esikhethekileyo
ufisa ukuba kwenziweni
mina benginesicelo bantu abadala ukuthi kasike sibhekene emva ukuthi emva bekusenziwa kanjani uphilwa kanjani isintu sakithi sisilahlile singabantu abamnyama phela singathi sicabanga ukuthi hayi sifulathelwe sithi uNkulunkulu akasizwe kade hayi thina kumele silungise indlela zethu kuyafana nomntwana ofuna ukubhala i-test kodwa angarivayizanga kodwa lo mntwana ebe engafundanga namhlanje siyi-youth silulutsha asisakwazi konke lokhu isintu sethu silahlekile asisele isintu thina ngenxa yokuthi sesigxile entweni ezintsha into esazilethelwayo ekubeni sikhohlwe thina indlela zethu benginesicelo bantu abadala ukuthi asike sibuyeleni izulu silicele liwenjelele ihlonitshwe injelele kudala bekunezizibu ezizimamazi kodwa namhlanje asisekho
lo ngumnumzana Mavela Sidube ingcwedi kwezamasiko esintu siyabonga kakhulu Dube ungadinwa lakusasa
khangela ezinye ziziyowagcina amasiko khangela amanye amasibayawagcina amasiko
okwamanje sokwisikhathi sezokholo lwesikristu silontukameli nkomo
lamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami linkomo namhlanje silomfundisi usenisibanda
bemfuna ukuba siqhubeke phambili sicoxa ngendaba yezithelo zikamoya lapho uPaul uyakhuluma labaseGalatia yena lapha sibona ukuthi uPaul wayekhuluma labaseGalatia ukuthi base bebuyele ngemuva kulokuthi baphile ngaphansi komusa kaNkulunkulu base befuna ukuthi bebuyele becabanga ukuthi ukwenza izinto lokulandelela imithetho thetho ehlukeneyo yikho kuzayenza ukuba babemazi uNkulunkulu ngcono kodwa uPaul wayelapha ebachazisela ukuba wayebalethela ivangeli lomusa ngakho ke akumelanga babuyele ngemuva kodwa sihlangana labo kuchapter 5 la Galatia chapter 5 verse 16 uPaul uthi yena ngakho ngithi philane ngomoya kaliyukuthokozisa izinkanuko zenu zenyama ngoba imvelo yesono ikhanuka okuphambene lomoya lomoya ufuna okuphambene lemvelo yesono kuyaphikisana ukuze lingenzi elikuthandayo kodwa nxa likhokhelwa ngumoya kalikho ngaphansi komthetho ngakho-ke kutshona kulombuzo abantu abaningi abala ukuthi kambe kuyenzeka yini ukuthi umuntu aphile engekho phakathi kwesono phakathi komhlaba lowo onzima kangaka uPaul lapha mbona kuvesi le uyachasisa into eqakathekileyo ukuba kuyini okwenza ukuthi umuntu ijaha kumbe intombi likwanisa ukumelana lesono uPaul uthi yena nxa liphila ngaphansi kukamoya kaliyukuthokozisa izinkanuko zenu zenyama kutho ukuthi into eqakathekileyo yikuba abantu okokuqala bavumele ukuba umoya kathixo lojesu abe phakathi kwenhliziyo yakho abe nguye obusayo abe nguye okuphakamisayo empilweni yakho ukuze ube mazi uNkulunkulu. Sinanzelela ukuthi livikesi eledlulileyo besikhuluma ukuthi nxa sukwenzile lokho kuba lezithelo eziba khona empilweni yakho ezikhithwa ibudlelwane bakho loNkulunkulu lokuba uJesu wena uxhumeke kuye. UJesu uthi yena mina ngilivini yilo lalo lugatsha olukimi luba lezithelo. Ngakho wena nxa ugatsha lakho lukuJesu kulezithelo eziqakathekileyo kumele ziphume kuwe. Ngakho siyabona ukuthi esinye isithelo esiba khona yikuzithiba. Lapho uPaul uyakhuluma ngokuthi izithelo eziba khona kuba lokulunga, kulokuthembeka, kulobunene, kulokuzithiba, kulothando, kulokuthokoza, kulokuthula, kulokubekezela. Ngakho-ke kutho ukuthi nxa wena umoya wankulunkulu uphila phakathi kwempilo yakho njalo lezithelo ezivela kujesu enye into eqakathekile esinye isithelo zaba laso yikuzithiba kutho ukuthi lapha-ke uyabukwanisa ukuzibamba ungabuswa inyama yakho njalo siyananzelela ukuthi uPaul lapho uyakhuluma ngokuthi ezintweni ezinje akulamthetho kutho ukuthi awuzithibi ngenxa yokuthi kulomthetho okuncedisayo awuzithibi ngenxa yokuthi ulandelela umthetho kodwa uyazithiba ngenxa yokuthi umoya oyingcwele ukhipha izithelo zawo phakathi kwakho senanzelela ukuthi okunye ukuba khona yikulunga lokuthembeka ngakho kulivika isigqiba lendaba yezithelo ngifuna ukukhuthaza ukuthi kuyakwanise ukuba umuntu aphile impilo ethokozisa uNkulunkulu
akuyiphethe mfundisi
asithandazeni baba ngegama likajesu siziletha phambi kwakho moya engcwele ukuba kube ngowobusayo kube nguwe njalo empilweni zethu osizayo ukuba sibe lezithelo izithelo zokuzithiba izithelo zokubekezela izithelo zothando ukuze ubufakazi bokuba ujesu uyaphila empilweni yethu kube khona egama likajesu siyathandaza amen
lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi usenisipanda siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkumo
ye siyabonga kakhulu untungami linkumo sike sizwe ezabatsha
siyalamukela kwisigaba sabatsha igama lami nguTabo Kancube namuhla sixoxa lonkosazana Patience Siramba omunye wabakhokheli bohlelo lwe-Wozi Biz Innovator olufundisa abatsha amabhizimusi
thina siyathaba ngoba nxa siyenza ama-training zethu awe-Biz Innovator si-emphasize ukufundisa abantu ukuthi bakwanise ukukhuluma ngokwama-business abo for instance ukuthi umuntu engakubuza ukuthi kanti wena Patience ngenza okwani kumele ukwanise ukukhuluma ngokuzithoba ukwazi ukuthi uyakukhuluma ngokwani so abanye bethu abatsha esibafundisileyo ukuthi bakwanise ukukhuluma ngokwama-business abo omunye wakhona sayenza futhi ama-pitch competition lawo ukuthi abantu ba bakhulume okwama-business wabo omunye wethu wathola i-number 3 and then kathesi sethaba ukuthi wa-invite-a ukuthi ahambe ayophitha JCI last week. Omunye wabo wathola enye investment through Empower Bank. Omunye wama participant esu wakwazi ukuthenga i-industrial sewing machine. So sabe sifuna ukuthi into ezinjengalezizo esikwazi ukuthi abatsha bahambelele phambili ngama-business abo.
Sibona liqhubekela phambili likhuthaza ukuthi abatsha bebhalise ukuthi bathole usizo phansi kwe-Biz Innovator. Abona bamukela njani uhlelo lolu abatsha?
Sibona njengathi bayathaba kakhulu ngoba abanye bangikhona nxa siqalisa i-training yakhona first day baya bengawazi ukuthi baya be-blank uyabe ewathi yena uthunga okwamabheki ukuthi awathengise ngaphi akuhambise njani uyabe engelalwazi nokuthi ahambe njani. So saqalisa i-first training sayenza e-Harare sayenza i-Intare Gqeberha Bulawayo. So from 6 to 6 siyabona ukuthi ama-applications ethu ayaba maningi ngokuhamba kwesikhathi. And then sometimes like kathesi siya-advertisa e-online sibona ukuthi kuya kulabantu abaningi afuna ukuthi bangene. And siyabona ukuthi abanye bengafunda bayahamba bayetshela abanye endlini. Uzaza umuntu sekende futhi kanti ngingabuya yini lo mngani wami. And siyabo so khonoko kusithengisa ukuthi abantu bayathaba and kuyabasebenzela esibafundisa kwakhona. And even i-networking yabo bona njengama-patterns siyabona ukuthi kuyanceda. Abanye ababili bona bakwanisa ukubambana ukuthi bayenze enye i-project. Yizo izinto eziyabe sifuna ukuthi abantu bayenze.
Likhangelele ukuthi uhlelo lolu luzaqhubekela phambili okwesikhathi esinganani. Kungabe kulabanye abafisa labo ukuthi bangene kulolu hlelo bezisaba ukuthi lungaba seluphela?
Unfortunately, i-grant yethu yayikwanisa ukuthi iyenze ama-six ayi-4 kuphela and sesiphelile. So ngathi siphelele online program ukuthi sifundise abanye abatsha. Kodwa sina sithi since i-program yakhona inguda ama-mentors so abantu bazaqhubeka phambili bekhuluma ngama-mentors abo and then thina la sesikhethi ama-WhatsApp groups ukuthi sibe siqhubeka phambili njalo ukuthi sibe sibakhuthaza sibanike enye ama-opportunities ukuthi singazwa ukuthi kule funding ngapha abantu bazakwazi ukuhamba bayeyidinga but owamasizi sizagcina nge-online program ezathwena abantu abayi-300.
Kulabanye abangabe belalele befuna ukuthi labo bangene kulolu hlelo bengangena njani?
So kathesi ngahamba kuma-Facebook page ethu i-Biz Innovator, i-LinkedIn Biz Innovator kumbe i-website kule open application kathesi. Kodwa ukuthi ungene kule i-application kumele ube le-business idea ezwakalayo kumbe an-existing business ezwakalayo and sabe sifuna ukuthi ube le-data ngoba le sizabe siyenza online.
Kusigaba sabatsha namhlanje besixoxa noNkosazana Patience Siramba, omunye wabakhokeli bohlelo lwe-WOZI Biz Innovator olufundisa abatsha amabhizimusi. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguDabo Kancube.
Yes, siyabonga kakhulu-ke Dabo Kancube, ungadinela kusasa. Wezemidlalo ezatshisa sibandawo sethulela impumelelo yemidlalo yengugu edlalwe namhla kusigaba sekasilaga Premier Soccer League.
Impumela imidlalo ye Premier Soccer League edlalwe namhlanje. Arundel Mover 0, Highlander 0, Caps United 3, Wange 0, Checkered Pirates 1, Simba Bora 2. Izolo ke iBigita Minerals 1, Itel 1-1, Chicken Inn 0, Dynamo 0, FC Platinum 1, Kuti Green Fuel 0, Herentals 1, Yata 0, Ngezi Platinum 1, Plow Chiefs 0, ZPC Kariba 0, Manika Diamonds 2, Eskom Nwaparangalani Gezu Mkomelo, Abafana by Highlanders Bale 10, Games Guganti 19 points, Le Manika Diamonds Le 10 Games 19 points, Simba Bore Le 10 Games 17 points, Chicken Inn 10 Games 16 points. Kukanti kama fana vete nomo slugi venga pansi. Esi ngatike upotom half ye Premier Soccer League Zimbabwe.
Nanko kunye okweze midlalo. Abesizwe njalo ezo chisa spanda. Ikloka lota klas mloyi. Okwa dhala umdlalo wenguku. Yokambu le Highlanders.
Watu la mkulo olo tumula mumachaiva na watu ule lilizo sage sa China. Wapinda watu ichila moya ila matambo. Ngabe dhala njalo Douglas British mloyi. Kambe ke udlala kanjani? Konke lokhu kuyikuthi uBritish wayedlala ibhola ezingeni eliphezulu. Wazalwa koBulawayo, wafunda khona, waqala ukudlala ibhola esemncane esafunda. Pho waqala njani ke ukudlala ibhola le-Highlanders?
Right, reserve side ngangu 1972. British
waye ngumvimbi kuqembu lamahlolanyama wayethakazelela ukudlala lobani pho emuva
baningi because mina ngingena phela kuqwele indaba was the youngest player and then retire ngitase ngoldest player so uyazivela amalokozana ngona athiyeni tourists ngadlala la yisi but I enjoyed the pulling in one, you know, Zanda. I got cool for a person to retire as soon as Sanda was Zanda.
I was a little bit post by the city gay, Valanga Pay to Taki, Nescati, Lala Helendazi, Moba, Esazua, Zara Rez and Buku, as in El Pezuru, or when Zanda in Locum Loy.
I can look at Kunusu, Nanagas Nigel, who tried to hide. I'm a striker. I call a civil dangerous and so I wouldn't eat low, low, high. So nice, Nigeria, so I would try and shut them out. At a time, I was a leak in the period. Yes, I like it. It was bomb. It's a book. I took a song on the edge. It was all managed. It was named the Taita Tan. Castle Cup, Zifa, well, Castle Cup, the Castle Cup name, but I cannot say Zifa Cup. All independence level.
Umloya sekhumule ijoko wafundela ukuqeqesha abadlali benguqu
ngathi ngiritaya vele bahle bathi ngone ungena ukucoach right sentithi kama certificates lawo asokuthola kona wo right ngone uyokuma lower division ngihamba kuma lower division isifuna ngachova right ukuthi la ngithole i experience mbayi hayi base ngasobe ngifake kuwa lindazen assistant coach ngaba ngo assistant kalokuzim hayi kuka madinda
uBritish uthi abadlali bakudala ngesikhathi sakhe la kulezi nsuku abasafani ngoba bakulezi nsuku abaqinanga.
Angikhulumeli ukuthi asipose ngadlala, but there is a big difference. The difference ukuthi na one out ngikhale ukuthi la abafana kathi sibadlalela imali. Thina it was all about passion, right? Abaqinanga because lokudla bakudlala. Thina sidlala sasisiphekile nje.
I'm going to go to the Highlanders.
Yeah, woman just says it's really not a lady, West Studio 7.
Salvonan Studio 7, and you don't have a land of the Studio 7 that is in the area, and the Sagas now push more from Manufacturing Club. Excellence, the kind we are a fan. I'm in Indian Kataza, probably good Kavanama teacher in Zimbabwe. I tell a song that I took a child to the Wolf and teacher in Zimbabwe, right? To fund one in my wound that this is Kolomajula. Sebekalile futhi sokukhala thina abantwana phe sibungiselele sibhadale yonke into athi sawulala mali awuzisele sibungiselele abantwana bantu thuzo zokuthiwa uthitha ngababhadale kanti kufundwane vele akuyekile phela njalo la lezi zakhamuzi zibhodwa izandla ziyazithukile kathi imali thina siyikhipha phezuke sibhadalele izihayi lokhu sokuthumathi la ndikubhekile matisha langihayi hayi lezi zakhamuzi azilincedisi iyadungisela ukuthi ublame ubani thina esifundisayo into sesisenzeni kathi ukuthi liyale konke kiwoku okuyizidi kwangibona lokhu kusizayo nakho sokubulala futhi ufunde abantwana ukuthi izidi kwangibona lokhu hhayi sahlupheke ezimbabwe bantu kathi sawonani kathi hhayi indalo ibuhlungu ma
selibonani Studio 7 injani hayi thina siyaphila umgulubu usefolosi asicela phela thi ke ungenele phela isibona kathi kwenzakalani ngoba umbuso lo osithwalise ezini umbuso lo osithwalise ezini ashila abantu bathele ezini maka kula mgwaqo ungabheka uma usuke epolisi yako Bulawayo ayi kumagodigodi lisiphumele egovernment isiqinisele umgwaqo.
Yes,
ngibonga
kakhulu Oliver Lisanga injabulo umthembo sithembayo uGibbs Dube, sibonga kakhulu kwenkathi lisenzela khona namhlanje lilale
lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
lilale
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.